iinthelo le ngangizwisisa kuhle kuhle sibili ukuthi ayisoze ibhadalwe ngulo othengisayo kodwa izabhadalwa ngulo othenga ngoba asithi thina nansi icontainer iyasuka eCanada iyangena ngapha eAmerica iyabe ithengwe asithi thina ithengwe kumbe iWalmart kumbe ithengwe yilaba abama-television abathengisa ama-television kufanele ukuthi bona babe yibo abazakuba seboda laphana ukuthi babhadale lowo mthelo bengabangapha e-America laba babhadala lowo okuthiwa yi-tariff khonokho ke nxa sokungenile ngapha sokusitsho ukuthi intengo yakho isizakhwela sebe zama ukuthi bazuze imali yabo liyana bayibhadale ebhoda yikho-ke ngibona ngathi kusiya ngokuyakhathesi nje masinyane intengo yezinsizazwakala ukuthi isikhwele
sibona lapha umnumzana Trump esithi uqoqe ukuthi ekhulumisane le-Canada le-Mexico ngemithelo le libona sengathi iy'nkulumo lezi zingahamba njani
kangiboni kuphuma impumela ngoba kumele ukuthi omunye ehlele omunye nxa kuyikuthi yikwehla angaze ngikhumbule owangakithi uPresident uTrump esehla yikho mbona ngathi nxa kuyikuthi labana labo bangaqinisa ukuthi bayafaka owabo umthetho kutho ukuthi sokuzatshayana sibili ukuthi kumthelo lo uzangena umthelo lo uzathelwa iy'ndawo zombili
kodwa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotelwe umnumzana Trump ubekhuluma ngokuthi uzalungisa inotho yelizwe lokhu akwenzileyo singabona kuphathisa na ngokuya kwesikhathi
ngibona ngathi kukhuluma nje kokuhlayaza lokho ukuthi athena na kuzakhwela okwesikhatshana kuphinde kwehle ngaphandle kokuthi akhweze wona ama-terrace wona lawa okwesikhatshana aphinde awehlise kodwa nxa engawehlisanga nxa kule ntengo ngoba la mazwe amathathu ayadlelana kakhulu kakhulu njalo kule sivumelwano esivele sikhona esokuthi basebenze njani ngakho khonokho yikho-ke ngibona ngathi na kwedlule ekukhulumeni khonaphana ukuthi omunye ehlele omunye akulaza kwenza umnotho ube ngcono lapha izinto zizakuba nzima ngoba kuzakhwela amafutha ngoba amafutha amaningi avela eCanada